So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 14 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC limangalele emthethwandaba iCommission yezokhetho eZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlunye lokususa abantu okwenziwe yiZEC abedlula inkulungwane ezifika phose amakhulu amabili 170,000 kuzigaba zabo besiwa kwezinye.
Yes, kuzenza indaba zokuya amakhosi kuze kulungise indaba yevoters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye zisebenzi ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngenxa yokungayi emsebenzini.
Sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana.
Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zabo amanye amazwe kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow ngomgqibelo lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza.
Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu.
Uhulumende welemelika uthi ele-Russia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kulumatha impi yomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change limangalele emthethwandaba iCommission yezokhetho eZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlwinye lokuguqula imingcele yezabelo zokuvota okungekho emthethweni okuthiwa kuyenzwe iZEC. Kubikwa kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 170,000 abasuswe kuzigaba zabo basiwa kwezinye. Leli bandla lithi lizenza umhlangano lentatheli zindaba lamuhla lisethula ubufakazi obukhomba ukungaqhubi kuhle umsebenzi okuthiwa kwenziwa yiZEC. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo eThimphachedu yiyo eyenze uphenyo oluveze ukuthi kulezabelo eziqunyiweyo ezinye zahlanganiswa njalo kwatholakala amabizo abantu abedlula amachumi amahlanu bevela ku-adresi inye. Nxa lokhu kuliqiniso akukho emthethweni. Kodwa yona iZEC yethule umbiko izolo isithi uphenyo lolu aluqondanga. iZEC ithi uluhlu lokuvota luhlezi lulolongwa kususwa amabizo abantu ababe bebhubhile labanye ababe besuke kwezinye izigaba okwenza kube nzima ukuthi umuntu athi uluhlu olukhona aluqondanga. Kodwa inhlanganiso yeThimphachedu ithi iZEC kumele yethule ubufakazi bokuthi uphenyo lwayo alusoqiniso kulokukhuluma nje mahlayana. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Ostalo Sesiziba, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma ukubana i-by-election leli siyisebenzisa njengohlelo lokuyatesta i-capacity yeZimbabwe Electoral Commission ukuholda ama-elections a-free, fair and credible. Njengoba sesifake ama-experts ethu ukuthi ekhangela i-voters roll, kube indaba etshengisa ukuthi kule problem, kulo hlupho kundaba ye-voters roll. So siza-addressa salapho esiyabe sesiqedile khona ukukhangela nokuthi ama-experts esiphe konke esikutholileyo so far mayelana le-voters roll ukuze siyenze konke okungaphansi kwethu okuhlanganisela okulandela okokuqala. Yes, kuzayenza indaba zokuya amakhosi kuze kulungise indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela ukuze ukuze elizweni leZimbabwe kube lama reform njengoba sasihlala sikhuluma kubana kuma 7 key reforms eswa demandayo kule ndaba ye voters roll kule ndaba yokutransmitwa kwama results kule ndaba e transition lamaye ama reforms esakhulumayo so lokho okwenzakala ku by election yasithengisela ukubana izeke ifanele prove beyond reasonable doubt ukuthi le capacity yokuconducta ama elections are free and fair
umnumzana Gift ostalo sisiziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota
inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngokungayi emsebenzini inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions leyamabhanga ezibhawu sezithe zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zemfundo ezamiswa umsebenzi okunyanga izintathu zingaholi izolo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary onguye owamisa umsebenzi amatitshala unkosikazi Evelyn Ndlovu ubekhangelelwe ukukhuluma emsakazweni weSky's Metro kodwa waxolisa ukuthi kaseyi kubuyenelisa ukuzoxoxa kuhlelo oluthiwa asakhane imizamo yokukhuluma lo nkosikazi Ndlovu yehlule kodwa senelise ukuxoxa lo wake walwela ilungelo lamatitshala umnumzana Decent Collins Bajila ongumunye wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo
udaba lokuthi amatitshala semisiwe umsebenzi wenyanga ezintathu lubuhlungu kakhulu ngoba sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana abengenele ukuthi izikolo befundisa abantwana beneleyo kube lalokho bekuthiwa yi student teacher ratio kade sivele siphezulu kakhulu ngoba amatitsha amalutshwana nxa wona lawo amalutshwana sephinde amiswa futhi kutsho ukuthi kuza kuba lezikhexe ezinenge kakhulu njalo akula muntu ongafuna ukuthi agijime ukuyavala lezo zikhexe ezivala ngoba esazi ukuthi umnikazi waleso sikhexe uxotshelwe ukuthi ubesala ukuhola imali engasiziyo lokhu kutsho ukuthi abantwana yiba bazahlukumuzeka kakhulu ngoba ngemva kokuthi izikolo zivalwe okwesikhathi eside ngenxa yengculaza ye-COVID-19 kuzaba khona futhi lokuthi bengayenelisi ukufunda ngoba ababalisi babo bemisiwe lokhu kuyikubisela abantwana emuva kakhulu njalo njengabazali sizwa silokudana besilezifiso zokuthi ngabe kakwenzakali ngendlela osokwenzakale ngayo
yena uhulumende ubona ngani ngathathe inyathelo bani nxa kuyikuthi amatitshala awayi emsebenzini kuyini kade kumele akwenze
umqondo wokuthi ababalisi bemise umsebenzi ngemva kwesenzo kade sebesenzile sokungabuyeli emsebenzini ngenxa yokuthi imali abayiholayo ayibenelisi lo bekungumqondo omubi kakhulu ngoba kuyazakala ukuthi izizathu bani ezenze ukuthi ababalisi bengabuyeli emsebenzini izizathu zokuthi imali abayiholayo yincinyane okade kufuze kwenziwe ukuthi uhulumende ahlale labo phansi abameli bezisebenzi abameli bababalisi kuvunyelwane ukuthi kuzaholiswana njani njalo uhulumende sokumele ukuthi aqalise khathesi ukube exoxisana labo ababalisi ngokubaholisa imali mhlawumbe yaphandle kwamazwe nxa ebaholisa imali yakuleli imali yakhona ibekwe ngesilinganiso sokuthi intengo yokuthenga imali yaphandle kwelizwe imi njani ngaleso sikhathi ngoba ukuthi abantu bengathi imali esiyihola incane bese bexotsha umsebenzi lokho wana kukho emthethweni 2 vela kulunganga kufanelanga umsebenzi 3 kudala ukuthi kuswelakale lokho kuthiwa yi instability at the workplace kube le instability ngokuphela ingekho istability into esiyifisayo ukuthi emaclassini nxa kufundwa akufundwe kuqeda term lonke ama teacher ekhona kungabi khona uwethuselwa yikuhulumende bekumele ukuthi ngabe uhlale phansi lenkokheli zababalisi wabaholisa imali asichonge ukuthi abaholise yonke naleya abantu bayifuna kodwa kahlangane labo nganeno bazuze labo imali enelisa ukuthi baphile ngobuduba ababalisi abahlangana lalo ngolokuthi bona baphila ngokufundisa kodwa imali abayiholayo ayenelisi ukuthi bebhadale labantu babizikolo ukuze labantu babo benelise ukuthi babe le access ye service yena leyo ephiwa ngabazali babo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngowake walwela ilungelo lamatitshala, engomunye njalo wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo kwezemfundo. Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza ngomgqibelo. Linhlanganiso isike yafika emadolobheni ambalwa kwele South Africa abalisa i-Orange Grove, Tefontein, Soweto, Beria lamanye, ikhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zisuke kulelo lizwe. Ngomgqibelo linhlanganiso ibise Hillbrow leBeria lapho okuhlala khona abavela eZimbabwe abaningi kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, mina engubonileyo baba Gande ngibone ivideo lapha kade bese Hillbrow belomkhokheli wabo kuthiwa Nhlanhla Lux oweSoweto ngiyokhokhela iSoweto Dudula. So ke bangene eHillbrow laphana kwazokuba ke lentatheli izindaba ebibuza ukuthi khona kuhamba njani. Watsho ke yena ke uLux ukuthi bona they are reclaiming idolobho labo iHillbrow bayahamba emigwaqweni njalo bona nxa ama buildings wonke izakhiwe zila pana nxa befuna ukungena ema-toilet akumelanga kube lo muntu obastopayo. Angeke kuthiwe ama-building angawo ama-foreigners bona bekhona ke abanikazi. Njalo uthe yena bona ukubathe bembuza ngokuthi ukuthula uya ku-maintaina njani, wathi hayi bona ngabantu abale-discipline. So ke ngabantu ababamba umthetho, uthe abantu abangaphansi kwakhe babambe umthetho. Yikho engubonileyo ngikubona sokuphuma kuvideo kodwa bekuvele kwaphuma isimemezelo sakhona.
Sizwa kuthiwa amapholisa akhanya lawo abekhona eduze labantu laba okungakubangela ukuthi kungabi lodlakela, ubona kuyikho yini?
Okungabe kubangela ukuthi kungabi lodlakela, impendulo yakho ngicabanga ukuthi nzima ukuyitsho ngoba amapholisa kuleli lizwe abenelisi ukuthi kuthe bangamisa udlakela nxa abantu belufuna. Ngicabanga ukuthi bona laba be-Operation Dudula abakafiki kusibanga sokuthi benze udlakela. Ungathi nje basese ku-stage lesana esoku-mobilize ukuthi basagoqoza imbiza yabo ukuthi ingakafiki lapho ebila khona. Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu. Kungabe kuyikuthi bona ngokwabo basafuna ukuqala bawine inhliziyo zabantu ukuthi bathole usekelo bengakafiki ku-stage esizaba sibi nxa ngekukhangela.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani udaba lolu luzaphela njani? Kumbe sizabona kwelinye ilanga kulumatha sibili ubudlwangudlwangu obunjengalobo esake sabubona kuminyaka edluleyo?
Ye, hayi ukuphela kwakho kuyinto lokhu kuyakhona phana ebubini bakho. Kulokhe nje njengoba nje ngisitsho ukuthi kuyinto elokhe ikhula kancane, ilokhu ithelelwa amanzi, iyathelezelwa ilokhu ikhula. Okuyisimanga yikuthi uthola ama-platform abakhuluma kuwo kuma-radio. Ngike ngamlalela umkhokheli wabo nikwe 2 hours kulokuzeni kube khuluma ku-Power FM. Ngizibuza ukuthi ezwakala ukuthi ngumuntu ophehla udlame, bazabe bemazi belaye amapholisa lokho bemekele khuluma labantu. Abanye baze bathi bona hayi khulumani bisani isikhwama silifakele imali ngokumsebenzi eliwenzayo umuhle. So ke into le lapha yakhona iya lapho kubi khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Uka ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kodwa kulabantu abafika phose ikhulu 82 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-coronavirus selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1940, kuthi abahlabe esibili bafika phose inkulungwane ezimbili 1731, kuthi abahlatshwe esithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC.
Uwa manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lodaba lokuthi inkampani kaloliwe ithwale izithandani zisuka kobulawayo ngesitimela samalahla zayafika e-Fig Tree izolo ngenhloso yokunanza usuku lwezithandani olwe-Valentine's Day olunanzwa lamuhla emhlabeni jikelele. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi idolobho lekhwekhwe alila ngitsho imota eyodwa ecitha umlilo. Leli dolobho libikwa lithembe imota yenkampani emba i-Ferrochrome eZimasco. Okwamanje esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasocha akwele mali amabili abikwa edutshulwe abhubha ngabacatshengelwa ukuthi ngamalwa ecatsha ohlobo lwesimuslim ayedlulisa amalawulo. Iqembu lenguqu yeMelika ele-Los Angeles Rams lingqikilane lele-Cincinnati Bengals emdlalweni omkhulu we-Super Bowl olandelwa zinkulungwane lenkulungwane zabantu lapho okuhlabele khona abaculi abambalwa bomculo we-hip-hop ababalisa uDr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg loMary J. Blige. Okwamanje sekulichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hey, livuka njani ku-Studio 7, livuka njani mthokazi omuhle. Ngonelami igama ngu-Adolf Shaba. Hey, mina ngithanda ukukhala ngalo hulumeni wakithi, lo hulumeni wamasela, lo hulumeni wezano lo. Kambe isikolo ziyavulwa, abantwana bayafundi after isikhathi eside sichithiwe ngenxa ye-COVID-19. Manje akula ma-teacher esikolweni, njalo angeke sisole ama-teacher. Ama-teacher ayadeserva iholo elingcono. So kulihlazo leyo ukuthi ama-teacher, umuntu uyafundisa abe ngu-teacher esebenze ku-government kwesikhathi eside kweminyaka eminingi. Uthola ukuthi ama-teacher akanazindlu, ayarenta, aphila nzima. Lokho lihlazo elikhulu. Ngiyazibuza kuye wonke umuntu mayibukile izwe linjalo, ikakhulu laba basekhaya abazila kube sathanda izano bethi idiphe idiphe. Angazi ukuthi basafisani, bafiselani kusasa labantwana, ikusasa leZimbabwe. Amangilethemba lokuthi umuntu opheleleyo lesigwanileyo, abantu abahlulwa ukubusa ilizwe ibona into abayaziyo ukutshontsha kuphela, belutha yonke into behambisa emazweni ukuthi bona banothi. Babulalela abantu khona lokuthi bona nje bebetshontsha, akodwa isikhathi sabo siphelile manje, isikhathi sabo siphelile. Ngizivaliwe izuku zabo njengezikane ebukhadinesa.
Studio 7, ngiyabulisa emagombeni amane lapho kulesizwe sikamthakazi khona. Okulesizwe esiyazi into esiyifunayo, sizwe esikhokelelwa ngumqondisi. Ngibe sentingisela amagama kumafa abephathe e-CCC le. Ethi baba mafa akukhulume naye uChamisa, kukhulume naye empeleke laye lapha ezavu telwa abantu basesindebeleni ke bahloniphe. Eke lokuthatha abantu abazabuya esindebeleni lapha kutwa ngomkhansela, kutwa ngominista, ebeleke etshela abantwana ethi mpimbira mpimbira. Akubuye umuntu oyazi isintu. uchamisa la engabele ngqondo yabona laba babusayo yabomgabe lalaba babusayo laba bangakhuluka ngamabizo ontaba kayidiliki omnanga kwabakona lawo chamisa kuzinoka amakhwapa ongathathi lizwe olisempumalanga maungabe uvotele isizwe obekwazi ukuthi uvotele isizwe seZimbabwe hayi lokho uzothatha umuntu ozothi mpimbira esindebeleni lapha sikufuni lokho akuzame nje ulungisisa into zakho manje kusesemanje ya abantu bakho labo bona laba bathi mpimbira labo hayi asibafundi busilizwe maungavotelwa ubusilizwe ube indoda ngoba bathi uliloya ngoba liloya elifundile ongazwafana nalaba bathi takayitora neropa wayitora ngeropa zakhuluma kubi
salibonani basakaza bahle basakaza bathandekayo bomdala untungamini nabo-Chris njani konapho badala bethu hhayi thina siyaphila ye bengingathanda ukukhuluma okuningi kodwa nje bengithanda ukuthi nami ngiphawule okuncane ukuthi ngokulalaba abantu abathi uchamisa dale busibulawayo so wehlule ukukuyivusa hhayi bakithi umuntu lwani ubezayivusa njani ebulawayo imali kufanele ayiphiwe igovernment kodwa igovernment yangkhona ilwa laye so imali yokuthi avuse ibulawayo ubezayithatha ngaphi leyo government okuyokufanele emnike imali isilwa laye ngiyakunanzelela maye engazibusa yena kube nguye imali esilawulwa ezandleni zakhe at least ngayivusa simvoteleni sibona omunye lo munye ukhetha lapho othanda khona kodwa mina ngokwami kuzongivotela
salibonani kustudio 7 hhayi umaphosa okhulumayo esigabeni sakwamndolwane ngomakhulela hhayi siyabonga bakithi siyabonga khula kwasaza siphathe izindaba benezicelo manje kulabantu abathanda ukukomplaina lapha bethi ama-voicenote abo kaphumele emoyeni hhayi ngicela lilale ngenqaba kithi ngoba azaphuma abantu baningi lokwana sonke singatshona mpela siyikomplainele ukuthi hhayi kungaphuma ma asizwakali yini hhayi baningi abantu azaphuma sifekezele abasakazi bethu basebenza kahle kakhulu hhayi siyabonga bakithi sizwa abantu balokhu bekhala bakithi ngokungavoti bakithi angazi nami benezicelo ukuthi abantu bakithi beke bethi uma bekhuluma bekele ukuthi beloku bethi omqondisi uzaphu o-CCC obanda bobani ingabali izanu ngoba izanu vela ukukhuluma ngayo ngoba vele yisincinezeleyo abantu kufuze bakithi sike sizame ukuthi sihlanganeni sivoteleni i-opposition party kanje eyayivele yaziwo i-CCC sikhipheni izanu sikobona sesiyikhiphile ngoba lathi sinje omqondisi asokuthi siyabazonda kubasiza ukuthi bathini bonke lakozaphu siyabazwa ngabantu bakithi abantu bakithi kakhulu aba kodwa uma ungakhangela manje amameya kobulawayo uzibo-CCC ayenamhlobo ihlanisa wonke umuntu bathi babala amameya bangathola kwizibongo zonke ezakomthwakazi zonke la magama khona uzompela ngesigama esiwakomthwakazi kodwa uthola ukuthi abantu bafuna bona ukubamba okwabo umthwakazi angeze ephumelele bakithi engaqalanga la umthwakazi ibaqale manje bafanele ukuthi la manje bathi bona bavoti balahla abantu bathule ukuthi begqugquzele phela abantu beyivotela kumbe i-CCC abakwenzi bekubona-ke lapho sebevotela ukhethe lokuzeni lokuba umongameli so siyacela bakithi gqugquzelani ukuthi sike sizame sikhipheni iphoyizeni eyizane siyacela bakithi ukuthi abantu beyekele nje beloko bethi umqondisi usilethele ukukhanya siyabona lathi usilethele ukukhanya kodwa-ka ukukhanya kakahlala abanye abantu labo uchamisa sinothing sala sikhuluma lingabhendi abantu ngebrashi eyi-1 uma izane yasiphatha umuntu ephethe yishona uchamise yishona asokuthi uchamise inhliziyo yakho ifale kade yabomgabe labo lokuzeni ukuthi abantu basempumalanga abantu basempumalanga hhayi bakithi asike sikhiphe ingqondo zabantu basempumalanga sike sibuhlaniseni sibe seziyi-1 siyakhena izimbabwe yethu enhle ilizwe elihle siyabonga bakithi amen
salibonani lonke kustudio 7 siyaphila into esiyicelala besicela into eyi-1 gawulelo adala ukuthi ekeme ukuphawula akakeme like limbeke eceleni ngale like limbeke eceleni nje futhi okunye limtethe zama ukuhlonipha abantu bangaphi bakwamthakazi besindebele into esintwini zama ukubahlonipha kakhulu bangabantu bayaphila nabo baphepha umuntu engathi ngoba yena bemnikeza i-change ngalena emashoneni esecabani lathi sonke siyayithola i-change le asiyitholi thina le-change abamnikezayo so akazama ukubenjani esihlonipha
sihlonike singabantu siyaphila na ya and abantu futhi okunye kwesiphiwo kumele bakwenza abazama ukuthi bevotele ini MRP yomqondisi bebesuke ebantwini laba abahlukumeza abantu bempumalanga laba abantu abangelangqondo abangacabangeli abanye abantu ya nasifuna ukuphuma vele kibo kasibafuni labantu bempumalanga laba kasicabange abasenzi babo.
Sorry ukuphinda ukusola uGawule nokusola uJonathan Moyo obhethe impofu vele andi understand bayeleni bedle imali ababulalanga muntu bakhuluma kuphela bayelengasola ababulala abantu ye ngisola abantu abakhuluma kuphela uJonathan ngoba wazi imali uRomo uGawule ngoba uyakhuluma akabulalanga muntu uRomo obhethe impofu laye ngoba uyakhuluma uyasetshenzisa simple as that. So bayeleni bedle imali mina abantu bakithi abadle imali danya bangihambisana labo she ngoba ukuthi uzokusweleke lo one ukuthi uthole imali hayi akusoqiniso lokho yebo akulanto abangayenza vele bekhompa akula but labo ukuthi bedle imali ku-right
salibonana emsakazweni. Siyabonga kakhulu umsebenzele isiphathele wona lonke nje lisebenza lapha ku-Studio 7 akuqhubeke nje kunjalo. Siyabonga kakhulu ukuthi ngelinye ilanga maybe singakhuluma sokuzwakele amazwi last ele siwakhuluma njalo nje namhlanje nami benzama ukuthi ngiprocess bevaneni endaweni MRP. MRP ngicabanga ukuthi ilomthelela omkhulu kakhulu ngabe ama-toilet wangizwa kuthiwa ingane eziningi azange zihambe ziyo-register i-vote. Kahle kahle abaningi bahle bangena kwe-MRP ngoba bebakhankasele kakhulu benethemba lokuthi mhlawumbe bazobakhulula. Kade bebona indawo yema-toilet icindezelwa konke lokho kuyiqiniso nanoma ngubani uyakubona lokho. Ayikho into ekhona, akulamfundo, akula imigwaqo, infrastructure yonke ayikho, akunamanzi nje, hhayi lolo yiqiniso. Kodwa into engisuka ngathi asiboni ngasolinye naye MRP yabomqondisi ukuthi bona bafuna ukukhulumela ukuthatha uhlangothi lokuthi sifuna ukuthi sidonselane singamabantu bakamthwakazi kuphela sikhethana ngezizwe nangohlaka. Ikati-ke sasola nalo mbuso wasihluphekisayo namanje owawuphethwe ngoRobert Mugabe nalo kuxhwasa abantu ngohlaka njengamanje amaNdebele lamashona abazwani labelungu abazwani ngayo le ndaba. So besifuna ukuthi sithole umuntu ongasibamandla sonke sikhulumisane umlodo sibe into eyodwa. So kahle kahle i-MRP yiyo ebenomthelela ukuthi ingane eziningi ngapha emathelini azikozanga ukuthi ziyirejista ngoba bona bazithethe iqeda lapho abasakwazi ukuyabona kukhetho angazi nokuthi bona bayiphathi enjani ukuthi bayini kahle kahle nangibonani bazokuphazamisa iphathi le-SCC ngoba bahleli sonke isikhathi abakhuluma khona bathi ye iZANU PF le-MDC angazi bake bayibona ibusanini leyo-MDC bayi-opposition egxeka enye i-opposition. Sengicabanga ukuthi labo bafani bayiZANU vele kahle kahle vele i-MRP ayiboni ngomsebenzi wawuthi ngowani izophazamisa njengabo labo uMonzora labothokozane Khuphi. Okunye nje kokugcina ngizama ukuthi ngibongele ubhuti obekhuluma ngendaba zamathisha ukuthi awekho isikolo asisekho kwelakithi. Ilizwe lakithi sikhula thina beliphethe yonke into, ezemfundo bezikhona, ukudla bekukhona, wonke umuntu uhamba ama-Afrika wonke ade sibenza la eZimbabwe ngoba konke bekukhona. Njengamanje amaZimbabwe yagcwele i-Afrika yonke ahlupheka beshila izwe labo elinonilela yonke le nto. So imfundo yakhona lapho ezilonge usaphethe le ihulumeni ekhona iyogcina ingekho sidalwa vele into kuthiwa imfundo ukuthisha ngeke lisaba khona la ngoba kukho thisha ongasebenza ngakho. Utisha beqatheke kakhulu nasifunda sesabafana besikolo. Njengamanje utisha uyini ngoba imali eholiswa yile ihulumeni ekhona ayikho sidalwa. Asazi ukuthi ilizwe leli liyoze lilamuleke nini ngoba amaZimbabwe akhona omele ancedisane ayalwisana wodwa ngama-opposition bebafuna ukuholelwa imali yizani noma bafuna ukwenzani bedukisa abantu. Kodwa mna ngithi abantu babe ngabambana sibe munye sonke sihambe siyovota sivotele i-CCC le yabo-Nelson Shamisa i-MDC utshintsho luzoba khona nanoma ngubani. Bazosho ngelinye ilanga abantu ukuthi ilizwe leli vele beli-best in Africa maze liphethwe kuhle selikhitshwe kulezi zandla ezimbi ezikhona.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika uthi eleRussia lilakho ukuhlasela eleUkraine ngasiphi isikhathi okungagcina kubhubha inkulungwane lenkulungwane zabantu. Ngalokho uhulumende welemelika uthi izizalwane zelemelika ezikwele Ukraine kumele zisuke ngokutshetsha. UBiden izolo uxoxisane lomongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngodaba lolu. Sixoxe lolandela izombusazo wakwele Melika umnumzane umzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kwenzakala esikubonayo lapha kuboma bona kudela kumaphephandaba ngibona ngathi impisi engavuka noma yinini lapha ngakho ke ilizwe lekazi lasemelika ngibona ngathi lenza kahle nxalitha abantu abaphume khona ngale nxa kwethu bakhona ngale ngoba akwazi ukungenzeka lapha yana
khona ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lolo lona lolo lweUkraine leRussia ukubona njani ubona ngani uyenza kahle na kumbe uyehluleka ukuthi ngangomunye ofana lo Trump nga kungela daba lona lolo
nxa uzokusiza lolu daba ke lo lezenzo zikamongameli uBiden ngona ngathi kakulunganga ukuthi sithi mhlawumbe uwehlulekile kumbe sithi mhlawumbe wenza kahle iqiniso ukuthi kanti yona vele imelika iyabidingani ezintweni zamanye amazwe ngakho ke ngibona ngathi uwehluleka wehlulekile impela kodwa ngiphinde futhi ngithi akehlulekanga ngoba vele imelika akufanelanga ingenele indaba zamanye amazwe
umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe welemelika silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande.